sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 22 kumabasa 2021 ngontungamile inkomo endaveni zethu lamhlanje.
Every Zimbabwean is called upon to quickly adapt to the new normal and the new realities in order to ensure that we are able to achieve the milestones set out in the National Development Strategy 1 as well as our Vision 2030.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlatshwe ijekiseni yesibili yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 namuhla.
We were able to benefit from, I guess, funding available through the UK Medical Research Council, and we sequenced over 1,000 infections. And what was found was about 90% of cases that were transmitting in Zimbabwe in January with the South African variant. So to all intents and purposes, the COVID that's going around in Zimbabwe is basically what's going around in South Africa.
Zithi umhlobo wegciwane le-COVID-19 elitholakala eZimbabwe liyafana lalelo elitholakala kwele South Africa. Kulokhu kulokuxokozela okukhulu ngokuguqulwa kwezinye izigaba zesisekelo sombuso welizwe. Inengi lisithi lokhu kwenza uMongameli Mnangagwa abe lamandla amakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uhlatshwe ijekiseni yesibili yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 eSinovac edolobheni leKwekwe, lapho akhuthaze khona uZulu ukuthi laye ahlatshwe ngoba le kuyiyo yodwa indlela yokuzivikela kulo mkhuhlane. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Umongameli weZimbabwe uhlatshwe ijekiseni yakuqala eVictoria Falls ngenyanga edluleyo ngemva kokuba lolu hlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine lusungulwe eZimbabwe ngohlelo lanjalo nyaka ngumsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga, onguye njalo umphathi ntambo wezempilakahle. Umnangagwa ohlahlelwe esibhedlela seQuiqui General Hospital lapho okube kugcwele abantu bezobukela ehlatshwa uthi uyajabula ngesilinganiso sabantu asebesiza ukuzohlatshwa ijekiseni le.
We continue to learn lessons from this unprecedented global pandemic. Every Zimbabwean is called upon.
Siqhubeka sifunda okuningi kulo mkhuhlane ongakaze ubonakale. Wonke umuntu ukhuthazwa ukuba ajayele impilo esesiyiphila uze senelise ukufeza intuthuko phansi kwe-Vision 2030.
The milestones set out in the National Development Strategy 1 as well as our Vision 2013.
Phekezele edolobheni lelo umsekeli wakhe uChiwenga labaphana intambo bakahulumende abagoqela owezomvikela unkosikazi Upa Mchinguri, owezamabhizimusi unkosikazi Sithembiso Nyoni, lomabhalane omkhulu kugatsha lokwethula kwembiko uPermanent Secretary Nick Mangwana. Owake waba ngumphathi ntambo wezempilakahle udokotela Henry Matsurira uthe umongameli wenze isibonelo esihle.
So starting to vaccinate the people with
ukuhlaba abantu ngejekiseni elivele likhona elizweni kuyinto enhle eyenziwa ngurhulumende weZimbabwe.
Zimbabwe was a good thing for the government to do.
Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi urhulumende uzaqhubeka edinga imali yokuphathisa ukuthuthukisa uhlelo lokuhlatshwa kwabantu abaningi ijekiseni le.
Our strategy as a government in dealing with the pandemic,
njengorhulumente sifuna ukuba abantu basinde, njalo nxa sikhangela ijekiseni le-COVID-19 yindlela yokubona ukuba lokhu kuyafezeka.
Okhokhele ibandla eliphikisayo uMnumzana Douglas ndawonye labanye abakhokheli bamabandla aphansi kwedale le-Poland bebekhona eKwekwe. Ukuhlatshwa kukaMnangagwa ijekiseni yakhe yesibili kwenziwa ngesikhathi isigaba adabuka kiso esemidlands siqinisa uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine. Abantu asebehlatshwe ijekiseni le-COVID-19 vaccine sebezinkulungwane ezingamakhulu phose amathathu 229,631 elizweni jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje, inani lasebehlatshwe ijekiseni yokuvikela i-coronavirus selifike phose kunkulungwane ezingamakhulu amathathu 295,631. Ugatsha olubona ngezempila kahle luthi asebehlaselwe yilomkhuhlane selokhe ufike eZimbabwe sebefika phose kunkulungwane ezingamachumi amathathu lasishiyanga lombili 37,980. Asebebhubhile bedlula inkulungwane elengxenye 1,555. Umkhuhlane lo ukhanya usumemetheka ezikolo zamaboarding ikakhulu eMathebeleland South laseManicaland. Kodwa umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthi uhulumende useqinisa amanyathelo okwenqabela umkhuhlane lo endaweni zokufundela. Udokotela Elopis Panda utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi kumele abantu baqaphele ngoba umkhuhlane lo uyeza ngamandla njengoba isikhathi somqando sesisondele, kanti njalo asebehlatshwe ijekiseni yokuwenqabela belokhe bebalutshwana.
Umkhuhlane lo uyeza, sizathola nzima ngoJulayi ngengamqandona njengomona ngoba umkhuhlane lo umemetheka ngesikhathi somqando. Ungakhumbula kuhle kumnyaka ophelileyo ngalesi sikhathi esikuso, i-Italy lithole nzima, i-France lithole nzima, i-Britain lithola nzima lesenene. Lanamhlanje yikho kwenzakalayo ukuthi lawo mazwe athole nzima. Sebekhuluma ngama-lockdown khona ngalo. Kuyabhoda umkhuhlane lo uhlaba ngomdala jikelele. Yithi lapho kuzafika ngoba empeni kaJuni, Julayi ne-Agasti. So ayisobukulisela lokho, yinto ezakwenzakala. Ngakho abantu bafanele benqabele kakhulu ukuthi singaboni enye iphiki efana nale sibone ngoJanuwari. I-psychology yabantu badile, yikho kufanele ukuthi ngabe kuthiwa kuyakhuthazwa njalo nje ukuthi abantu bangisise ukuthi isizathu sokuisebenzisa i-sanitizer yisiphi. Ufaka ama-mask ngoda ngani njalo nje ukuthi ukungeze kakhona mhlawumbe ikhulunywa iphindaphinde ukwenza ukuthi abantu bangadinwa ngoba bayadinwa bathi abatshayelanga
kuzokuzobeyizakuhlalekhona. Imbangela kuyini ukuthi ngomqando kumemetheke?
I-virus le ifanana lama-flu virus, i-flu ngakho eqanda kulula ukuthi ithathumelwane. Abantu bayajabulela kalula ngesikhathi emqando. Yikho kwenzakala kwamanye amazwe, yikho kuza kwenzakala kuyena kuthi umqando uyenza kube lula ukuthi umkhuhlane uyithathumelwane.
Lo ngudokotela Elopis Panda. Siloku sikudaba olufanayo lanxa inani lababanjwa i-COVID-19 selikhanya selisehla kulezi nsuku, ingcwethi zithi uzulu kumele qhubeke ezivikela. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abezempilakahle elizweni bakhuthaza njalo uzulu ukuba loba esehlatshiwe ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni e-COVID-19 vaccine, kuqakathekile ukuba aqhubeke elandela iziqondiso zokuzivikela ukuhlaselwa yilo. Usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela seMpilo Central Hospital, ngomunye wengcwethi ezikhuthaza abantu ukuqhubeka bezivikela.
Bahlabe zulu, lokhu ukuthi silumane indlebe njengoba nalikwazi ukuthi kulobhubhane lololubi kuthiwa yi-coronavirus. Yikho njalo sabe lokhu esiphenduka silazisa ukuthi lisiphathe sesisiye engozini njengobana liyabona umqando osufikile. Ubhubhane lolu lusuka lube ngani yi-flu, so lunamathela masinya kathesi, luhamba khonapho njenge-flu, lukhanye ngani kuleli hlandla lubulala abantu masinya.
Unkosikazi Simo Sabo Ngonya uthi usathandabuza ukuhlaba ijekiseni evikela i-COVID-19.
Okwe-vaccine so far siyesaba, mina njengamvela ngikahlatshwa sibili ngiyesaba because ngingatholi kahle kahle umuntu okhansila ngayo ukuthi iyenzani imikhuhlane after ngayihlaba emzimbeni.
Udokotela Paulinus Khosana, umgcini sihlalo we-Health Services Board owakuqala kobulawayo ukuhlatshwa, uthi akukho okubuhlungu akuzwayo ngemva kokuhlaba.
Ngibe ngokuqala lapha kobulawayo ukuba vaccinated against i-COVID. Ngizwa ngi-right zili. Abula ama-complications engiwazwayo. Bekuthiwe ngiyehlala phansi ngale njengoba nasele ngimisa, so engxenye ngagcina ngisuba le shock ngiwela phansi, but otherwise ngi-right.
Lisiyatshona ilanga layizolo, ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kubanjwe abantu abayisithupha kobulawayo bele COVID-19, kwabhubha umuntu oyedwa. Abantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7,402 bahlatshwe ijekiseni senile okwakuqala izolo elizweni lonke jikelele. Kunkulumo yakhe lesizwe ngelanga likazibuse kuviki edluleyo, umongameli Emmerson Tambo Mnangagwa uchaze ukuba benza konke okusemandleni kahulumende wakhe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Uqhubeke ethi uhulumende ukhangelele ukuthenga amanye amajekiseni awe-COVID-19 vaccine azakwenela ukuba futhi kuseyaphutsha lomnyaka ka-2021 sokuhlatshwe izigidi ezilithumi zabantu 10 million. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ingcwethi zithi umhlobo wegciwane elibangela umkhuhlane we-COVID-19 elitholakala eZimbabwe liyafana lalelo elitholakala kwele-South Africa. Ngokunjalo zithi uZulu kumele azivikele ngokuyahlatshwa. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuvezwe ngenye ingcwethi kwezempila kahle uDr. Tinashe Gede emhlanganweni lentatheli izindaba eziloba ngezempila kahle oqoqwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum leye Humanitarian Information Facilitation Center wokuzisiza ngolwazi olujulileyo ngeCOVID-19. UDr. Gede uthi lesi simo savela ngemva kophenyo olwenziwe ngozibandlela lonyaka lokudingisisa ukuthi umhlobo weCOVID-19 okuleli vele wavelela nga.
So there are probably 5 major variants circulating. Within Zimbabwe in January, we were able to benefit from, I guess,
sithole usizo lwemali nozibandlela luvela kwabe UK Medical Research Council. Kwaqhutshwa inhlolisiso mayelana ngokuthelelwana kwalo mkhuhlane. Kwatholakala ukuba isilinganiso sokuphose sokungamachumi ayisitshiyangalolunye sabatholakala belegciwane kuleli ngenyanga kazibandlela. Babelohlobo lwalelo elitholakala kwele South Africa. Lokhu kusitsho ukuba ubhubhane lwe-COVID-19 olutholakala kuleli ngolohlobo oluvela kwele South Africa.
And within Zimbabwe, the most dominant right now circulating is the South African variant.
Ukhuthaza uZulu uDr. Gede ukuba ahlatshwe ijekiseni lokuzivikela ukuze ehlise amathuba wokuhlaselwa yilo mkhuhlane ngamandla. Uprofesa Elopis Banda, umnikazi weGama Medical Laboratories, laye ugcizelela ngokuqakatheka kokuhlatshwa ijekiseni le-COVID-19 vaccine ekumelaneni laleli gciwane.
Dingi vaccine, hlatshwa, nxa ixetsha lakho selifikile, ngoba umkhuhlane lo uyabulala.
Uhulumende yena uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuvikela uZulu kulolu bhubhane ngokumkhuthaza ukuba ahlatshwe ijekiseni leli elisiza ekwehliseni amathuba okuguliswa okwedlulise amalawulo lapho umuntu ethe wahlaselwa ngoba evikelekile. Embikweni awethulele intatheli izindaba loZulu ngemva komhlangano wequla labaphathintambo, umphathintambo ogatsha lwezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchwangwa uthi uhulumende uyaqhubeka ngemikhankaso ilizwe lonke yokupha abantu imfundiso ngejekiseni yokuzivikela e-vaccine.
Cabinet was advised that the vaccination
iqula labaphathintambo laziswe ukuba sekuqakathekiswa ukuhlatshwa kwamajekiseni okuzivikela kulabo abahlala emadolobheni akumngcele abalisa elemtare Beitbridge lamanye njalo. Lumsebenzi uqhuba kuhle.
Kodwa abasebenzisana lozulu abagoqela abenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust edolobheni leGwanda bathi bakhathazekile ngokube lokhe isilela impahla yokuzivikela yama personal protective equipment kulabo abasebenzisana loZulu obona ngezokukhulumisana loZulu kuCYDT uNkosazana Bongiwe Dube ulandisa kabanzi ngalokho
lokhe kungela ama PPEs for ama essential workers yashoda cene sebesenza bezezokuziphekela ikanti kumele ukuthi ngabe kufika lesisikhathi bayazinikwa
ngokutshona kwelanga layizolo abezempila kahle babike ukuba abafika phose inkulungwane eziyisithupha lengxenye 7402 behlatshwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 okwakuqala okutsho ukuba sebefika phose amakhulu amathathu enkulungwane 295,631 asebehlatshiwe leli jekiseni okwakuqala kuze kube khathesi kuthi abafika phose amakhulu ayisithupha 587 kungasebe pinda ukulihlatshwa njengalokho okuchiwo ngabezempila kahle kusicho ukuba sebefinyelela kunkulungwane ezingamachumi amane 37,365 asebeliphindwa baveze njalo ukuba ndawonye eleZimbabwe selilabantu abafika phose inkulungwane ezine 37,980 abatholakale belomkhuhlane we-COVID-19 selokhu waqhamukayo nyakenye abedlula kancinyane inkulungwane ezingamachumi amathathu lanhlanu babo 35,065 kungasebasindakiwo kuthi abedlula kancinyane inkulungwane elengxenye bakhona 1,555 balahlekelwa imiphefumulo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ulivestock lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okuhlangana labesifazana ngalesi sikhathi sokumelana lobhubhane lweCOVID-19. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
General Mahamat Idris Debi Itno usekhethwe libutho ukuba akhokele uhulumente wakwaleChad okumnyaka lengxenye kulandela ukubhubha kukayise u-Idris Debi Itno odutshulwe ngamalicatsha eFront for Change and Concord in Chad phandle kwedolobho le-Njamena ngomvulo. Amalicatsha la athi akumelanga umntanakhe akhokele ilizwe leli ngoba ukubusa akumelanga uphathwe engani yibukhosi. Umongameli Joseph Biden uxoxisana lenkokheli yakwamanye amazwe ngesimo somkhathi namhla ngosuku lwe-Earth Day. Uhulumende wakhe ufisa ukuba kuphungulwe intuthu ephuma emafektali ezimoteni leyinye ukwenzela ukuvimba ukukhudumala komkhathi okulakho ukubhidliza umhlaba wonke jikelele ngokuya kwesikhathi. Inhlanganiso ebona ngokwenzakala emhlabeni wonke jikelele e-United Nations ithi kuzothatha isikhathi eside ukuba kuvezwe ukudlwengulwa kwabesifazana lamankazana okwenzakala eTigray kule Ethiopia okulempi yomvukela. UNkosazana Pramila Patton ubona ngokukhahlanyezwa kwabantu kuhlangothi lwenhlanganiso le uthi kuningi okuveza ukudlwengulwa kwabesifazana eTigray libutho lakwele Ethiopia elilwisana lamalecatsha.
Ibandla leMDCT lithi lanxa likuvuma ukuthi kule migqa emibi kugwalo lokuguqula isisekelo sombuso welizwe olweConstitutional Amendment Bill No. 2 amalunga alo ePhalamende avote samukela libhili ngoba ilezinto ezinhle ezithuthukisa abesifazana labasakhulayo. Iningi lisola ibandla leli ngokuvota libambane leZanu PF ekupasiseni ibhili le iyona epha umongameli Emmerson Mnangagwa amandla okukhetha abahluleli bemithethwandaba bengazange bafivinywe nguZulu njengalokhu obekusenziwa. imupha njalo amandla okuqelisa ama-contracts abahluleli ababe sebefikise isikhathi sempentsheni abafana lomahluli omkhulu uChief Justice Luke Malaba, yena ozafikisa iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa okuyiyo iminyaka abahluleli abamele bachiye ngayo umsebenzi mhla ka-15 ngenyanga ezayo. Kulamalunga e-MDCT amane kuphela agoqela unkosazana Thokozani Khuphe avote sala ukwamukela linguquko ebambanela be-MDC Alliance. Sixoxele isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube.
Sina njengebandla le-MDCT udaba lwe-constitutional amendment number 2 lube yinsindaba phendule ngoba belumumethe izinto eziningi kuyizinto esizisekelayo kanti njalo kwelinye icele kuyizinto esiphikisana lazo. Into ebesivele sisekelana lazo okokuqala bekulodaba lokuthi kumele omama baqhubeke bele kota yabo engathi number okumele ba ivunyelwe ukungena eParliament ngezinye indlela bekumele ukuthi ngokhetho olulandelayo kungabi khona omama abangena eParliament ngenxa yamavoti abe inikwe iparty bese kumele ukuthi kube sokufika esigabeni sokuthi kungena labo omama abayabe bekhethiwe kuphela. So thina njengebandla sikubona kuqakathekile ukuthi ilizwi labo mama liyale liseParliament. Okunye kade kukhona apho futhi ngokubeka sobala uluhlu kumbe inumber yabo mama okumele babe ngokansila. Okunye futhi obekukhona apho ludaba lwama youth ukuthi ama youth kumele abe ngabantu abangaki, kumele kube lenani elingakanani lama youth eParliament. Thina njengebandla le MDCT sikholelwa ukuthi abatsha asobakhokheli bakusasa kuphela kodwa ngabakhokheli banamuhla lakusasa. Okunye kathi njalo bekukhonapho oyisivele sivumelana lakho ngokwe-devolution of power akade bevotela ibhili yizi izinto akade bezivotela lezi.
Uthini kulabo abathi lithengisile njalo sesike sabona licotsha amalunga kubandla lisithi kalaleli uMakhuphe labanye laba bathathu abale ukwamukela linguquko lizabathathela manyathelo bani?
Indaba ibikhona ngale kulower house okulomama uThokozani Khuphe onguvice president njalo onguye omkhulu kuma members of parliament akhona phana eParliament. So kungaba into edanisayo nxa kuyikuthi onozindaba bakuthatha kuye ukuthi kulabantu abathengise iparty ngoba akuzange kuthengiswe iparty. Nguye obenika ubukhokheli kulelo dale, nguye obekumele abone ukuthi izinqumo zebandla ziyalandelwa. So ayikho nje indaba yokuthi kuvotele zanu, alikho ke icala elizayethuswa abantu ngalokho ngoba kunanzelelwa ukuthi bayenze lokho mhlawumbe abakuthunywe yilabo abamele ledale leParliament.
Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli se-MDCT. Sixoxe njalo lomeli weBinga South yedale leParliamente engoMDC Alliance umnumzana Joel Kapuza ovote sala ukwamukela ukuguqula kwesisekelo sombuso lokhu.
I-constitution akufanelanga impu ngokutshintshwa-tshintshwa nxa litshintsha imithetho liyatshintsha ama-examine kodwa i-constitution yakhangela i-constitution zabo-America zilama-centuries zababa ayithintwa ngoba yiyo ebamba umuntu wonke ilizwe lonke isisekelo sombuso. Yebo kambe kungaba kuhle ukuthi kutshintshwe lihambelana ngesikhathi kodwa edubele i-constitution siyipase kathesi kathesi yena ngomunye ovotileyo ngisala ukuthi ingatshintshwa i-constitution ngoba amadoda la ezanu afake into eziningi ezinhle ezifuna ukuthi zitshintshwe kodwa befaka nje okunye okubi besithi sikuvotele ndawonye. So bekufanele ukuthi singavota sithi ye ayitshintshi i-constitution. Siyabe sesivuma ukuthi okuhle okuphakathi okuningi sokuzawonwa konke ngento ezimbi ezibili ezintathu. Okunye nje okungenze mina ngathi hhayi akufanelanga ziyitshintshe i-constitution yindaba yokuthi besilodubo lwama-judges i-judiciary kuthiwa kule separation of powers i-judiciary ama-judges charges. Ufanele ngabe semthethwa indaba bethonisa amacala bengela ukuthi lo ngupresident lo ngubani lo ngubani. Bekhangela umuntu njengomuntu onileyo kumbe umuntu ongelamlando kumbe olicala. Icala bethethe njengoba linjalo. Kodwa ke nxa liza kuthi ama judges efakwe ezikhundleni umongameli abasoze bebele freedom yokuthi betonisa amacala ngoba amacala abamba uhulumeni ngibathinta uhulumeni ngibathinta amacala abaningi ayenziwa nguhulumeni abasoze bayatonise benengqondo ezikhululekileyo ngoba bayabe sisaba lowo abafake esikhundleni.
Kuyini eliza kwenza pho njenge-MDC Alliance njengoba sokusobala ukuthi kusenethi izapasa libhili njalo ubaba uMnangagwa abuye ayisayine ibe ngomthetho siguqulwe isisekelo sombuso?
Ye, sidliwe but kwinxa yokuthi thina be-opposition sibe saba yizidoda. Ye, abanye bethu bathengiwe singawufaka njalo. Ye, sizazama ukuthi sibe silwisa sibabonisa amadoda la but bekungafanelanga ngoba into yabantu abaningi ukuthi yevotelwa yiparlamente abantu ababili abathathu belungise thina sayilungisa i-constitution siyiZimbabwe jikelele yonke. Ngibona ngathi lapha bekuliphutha. Sizazama nje silungisisa silwa labo eparlamente. Well, i-majority phela yiye ebusayo so singakuthini.
Umnumzana Joel Kapuza ngumeli wePinga South ePhalamende njalo ngowebandla leMDC Alliance. Inhlanganiso yeVoluntary Media Council of Zimbabwe ithi intatheli zindaba kumele zidinge indlela ezikhaliphileyo ezingenza zenelise ukusebenza okwezinga laphezulu ngalezi zikhathi lapho indlela zokukhulumisana ziguquka njalo nje. Kubika uMavis Gama.
Lokhu ngokunye kokuphume emhlanganweni osanda kuqhutshwa ngamalunga e-board ye-council elawula ukusebenza kwentatheli zindaba eye-Voluntary Media Council of Zimbabwe Strategic Planning Meeting owenzelwe eKwekwe ngokudinga indlela zokuthuthukisa ukusebenza kwalenhlanganiso. Umgcini sihlalo wale i-board uMnumzana Alec Mchadehama ulandisa kabanzi ngokuqakatheka kokuphuma le ndlela ezizaphathisa ukumelana lokwethulwa kwezindaba zamanga lokunye.
There is no doubt that there is new media, there is social media, there is fake news as well. It is one of these reasons why they
kusobala ukuba sekulezinye indlela zokusabalisa imbiko kulabo social media laba abakhipha imbiko yamanga. Kungalesi sizathu-ke sihlangene ukuba sidinge indlela ezizokwenza sisebenze kulesi simo esikiso.
Isikhulumeli senhlanganiso emela intatheli zindaba ezisakhulayo e-Young Journalists Association Zimbabwe uLeopold Munende uthi limqotho lelo elikhulunywa ngabe-VMCZ.
Sokufuze kube lokufundiswa kwentatheli zindaba ikakhulu ekusebenziseni i-new media, social media, lokubona ukuthi le yi-fake news okuzanceda ekugcineni abalaleli bethu. Imfundo le ingaqala phansi isiya phezulu, kunganceda even indaba ezizabe zikhona ezizabe zithathwa phambili eminyakeni le ezayo.
Umqondisi we-VMCZ uLofty Dube uthi kumqoka ukuba njengenhlanganiso ezimela intatheli zindaba zazi njalo zihambelane lalokho uhulumende akwenzayo okungaba kuphathelane lezemithetho elawula uhlangothi lokuthathwa lokwethulwa kwezindaba.
Ngendlela obekusenzakala ngayo okube lokutshintsha okuningi kakhulu endabeni yemithetho yelizwe kulento eziningi ekufuze ezintshintshi. Lathi njenge-VMCZ ufuze sikhangele lokho okutshintshiweyo, sikukhangelisise futhi ukuthi nxa kungasisa phambili kungasisa njani. Lathi sibe lamaqhinga okuthi nxa uhulumende esenza lokhu akuplanayo ngemithetho lathi sibe phakathi kwayo.
Ingcwethi zona zithi kudinga imali ukuqhuba inhlelo ezisiza kwezokukhitshwa kwemibiko ngendlela eyiyo ukuze kufezeke. Enye ingcwethi kwezokucebisana nabenhlanganiso ezijiyeneyo engunobhala wenkampani yeZimbabwe Evaluation Association uMnumzana Patrick Mupedzisi upha owakhe umbono ngokungenziwa ngabe VMCZ.
It is the elements that make fundraising and resource mobilization easier.
Things like learning how to kube lula ukubuthanisa imali, ukubalisa ukubonakala sikhathi sonke, ukuba ngabantu abazinikela ukufunda, ukuba amalunga e-board adlala sandla bani kwezokubuthanisa imali. Wona amalunga enhlanganiso liwaqakathekisa kanganani izinto ezifana lokuthi lilakho na ukwenza imadlana yenzuzo kwezinye zenhlelo zenu.
Ngenxa yabaphatheke kumisebenzi yokufafaza amanga besebenzisa indlela kanye lezinkundla zokukhulumisana zebulenjini, uhulumende uthi wakubona kufanele alungise umthetho wokuvikela uZulu embikweni ejonge ukudala umona ngokulolonga umthetho olawula abaphatheke kumisebenzi yokuloba izindaba ezifafaza amanga owe-Cyber Security and Data Protection Bill, wona ophakathi kokulotshwa kutsha ngemva kokuba kube lokunye okumele kulungisiswe kiwo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uhlatshwe ijekiseni yesibili yokwenqabela i-COVID-19 namuhla. Kwanele yimi uNtungamile Nkomo.